Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amathono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 27 kumfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Isithunywa se-United Nations ebesizephenya umthelela wezintsheziso zenotho ezethezwa amalunga e-ZANU-PF sithi elemelika lelebhilitane kumele esule izintsheziso lezi kanti lohulumende weZimbabwe laye kumele elungise indaba zamalungelo kazulu. Amalunga eMthwakazi Republic Party atshengisele emahofisini sine e-United Nations kwele South Africa esithi uhulumende kamongameli Mnangagwa uncindezela uzulu. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency iluthi intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kazulu ikhwele ngesilinganiso sokwedlula okuyisithupha ekhulwini i-6.4%. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isithunywa se-United Nations ebesizephenya umthelela wezintsheziso zenotho ezethezwa amalunga e-ZANU-PF unkosikazi Alena Dohan namuhla ukhuthaze elemelika lelebhilitane ukuthi esule izintsheziso lezi ngoba esithi zilimaza uzulu makhaza. Kumbiko owethulwe iwofisi yakhe, uDohan uthe njalo uhulumende weZimbabwe kumele esungule inkulumo eziqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe ama-political reforms kuhlonitshwe amalungelo kazulu njalo lomthetho ulandelwe ngendlela. Unkosikazi Dohan uthe izijeziso lezi kumele zesulwe njalo ngoba zidala inkohlakalo elizweni. Kodwa iMelika ithi izijeziso zizasuswa nxa uhulumende weZimbabwe esedlonipha amalungelo njalo eseyiqedile inkohlakalo. Sixoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso ilizwe leli nxa singathi alikho kuma-sanctions akula production ekhona ngaphandle kokuthi bazithathele nje konke. Ungakhangela kathesi ama-mines bathethe sebe-privatize iZMDC sokukuningi asebezithathele khona asebezenzela khona. So akula amboni ukuthi thina ilizwe libulawe ngama-sanctions. Ilizwe libulawe i-misgovernance, i-corruption, misplaced priorities. So mbona ngazathi yiyo into okufuza ukuthi ngabe iyalwiswa ukuthi bemne ukuthanda kakhulu i-political power but bekhangele inhlala kahle yabantu. Ngoba eqinisweni kathesi abantu badubeka, eqinisweni labo basemandleni benza intando yabo bazidlela bodwa abantu beZimbabwe kabanjani kabazozilutho. So ama-sanctions afakwe ebantwini ngohulumende hayi ukuthi uhulumende yena ukuma-sanctions yiyo ama-sanctions okuzakhitshwe la.
Uthi njalo kumele kube lokukhulumisana okuqotho kulungisiswe konke okuhluphayo kwezombusazwe esingathi ngama-political reforms. Kuphathwe njalo udaba lwamalungelo oluntu ahlonitshwe kanye lomthetho ulandelwe lokho okuthiwa yi-rule of law. Ngamazwi la singathi ekubhodeni kwakhe ukubonile yini ukuthi umthetho kawulandelwa kuhle eZimbabwe.
Uhlangane lapho njalo mbona ngazathi yiso isizathu esiyenza phela kwathiwani kwathiwa ilizwe lifakwa kuma sanctions and ungakhangela part of ama demands ukuthi kaba reform but bona bathi ukuthi hayi they can't reform themselves from power. So mbona ngazathi umuntu okhuluma ngokuthi akube le dialogue ekhangele ukuthi kudialogue lalezi zigebenga akazizwisisi. Bona always mabe sithi kuyahlangana abafuna ukuthi kuyexoxwa ngalokho okuthiwa kuluhlupho, bafuna ukuthi bephuma benjani bewinile. So kangiyiboni meaningful dialogue engenzakala kuleli as long as singaphansi kwalaba abantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusa swe sixoxela ekobulawayo. Isikhulumeli seZanu PF umnumzana Mike Bima utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyathokoza ngalumbiko. IMDC Alliance layo yamukele umbiko kaDohan isithi utshele iZanu PF ukuthi yekele ukucatsha ngezijeziso zenotho. Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli isolo njalo kutholakale abangamatshumi phose amane 36 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe lo mkhuhlane kusukela ekuqaliseni laya kunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,724. Abaphephileyo bazinkulungwane ezedlula ikhulu 127,497. Kuthi ababhubhileyo sebezinkulungwane ezedlula ezine 4,674. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lo mkhuhlane bedlula izigidi ezintathu 3,281,724. Asebehlatshwe esibili baphezu kwezigidi ezimbili 2,556,721. Amalunga emthwakazi Republic Party namuhla atshengisele emahofisini e-United Nations kwele South Africa ekhonona ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uya phambili ngokuncindezela uZulu. Amalunga la aphe ugwalo olumumethe izikhalazo zawo esinye seziphathamandla zalumanyano esithembise ukuthi bazaluthumezela inkokheli yabo eNew York kwele Melika. Imthwakazi ihambise ugwalo olufanayo esigodlweni seZimbabwe ePretoria. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZimbabwe eSouth Africa. Ibandla leli lithi selikhathele ngokwenziwa nguhulumende weZanu PF yena owetheswa icala lokubulala abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili emathebelelendi lasenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla semthwakazi esibona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Alfio Sifuyana.
Sesibuya khona kumatshi ye-United Nations laphayana, hayi sikambe kahle, le attendance ibihayi impela, abantu bebebaningi kakhulu. Esicabanga ukuthi mhlawumbe babengafika i-500, yize abanye mhlawumbe bagcine bengasafinyelelanga kumatshi ngenxa yokuthi bekufuna ukunetha ekuseni. Kodwa sihambe kahle, safika satshengisela, qede sabanika i-memorandum. Bathembisa ukuthi bazoyihambisa ku-human rights engaphansi kwe-United Nations. Sasuke lapho sanqamula idolobho lePitori silibangise ku-embassy yaseZimbabwe siyocela impendulo ezikhalazo esazihambisa khona mhla ka-8 April 2021. nakhona safika sabanika imemorandum ebesiphethe kwazise namalungu ethu ase ade sethukuthele ukuthi izwe laseZimbabwe lisishaya indiva masilicela izicelo esizicela kulo.
Kuyini okunye ongasela khona baba Fuyana?
Sithanda ukudlulisa kubo bonke abantu bakomthwakazi abathe basijoyina kule march bahamba nathi ePitori. Sibonga ikakhulu abezamasiko akade sihambe nabo nenhlanganiso ezizimeleyo ezama human rights akomthwakazi ekade sinawo nama individuals ekade nawo ephathekile ngoba inhlupho zakomthwakazi aso inhlupho zeMRP owezama MRP members kuphela zinhlupho zikaZulu wonke oselizweni khona lekhaya eZimbabwe oselizweni lele lase South Africa labaphetheya kwamazwe lokho esizama ukulungisa siulungisela bonke abantu bakomthwakazi kungakhethelekile ukuthi bakuphi komhlaba.
Umnumzana Alfio Sifuyana uphethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party. Sixoxela ekwele South Africa. Abalwa impi yenkululeko abangamachumi phose amane 39 ababotshelwe ukutshengisela izolo bekhonona ngokuthi iholo labo lincane kakhulu balokhe bevalelwe. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo iZimbabwe Lawyers for Human Rights yethule umbiko enkundleni yeTwitter isithi abantu laba bavalelwe enkambeni ezine eHarare njalo bazamiswa enkantolo kusasa. Ithi betheswa icala lokubuthana ngaphandle komthetho ngenjongo yokuphehla udlakela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics luthi intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni ezifana lokudla, indleko yezempilakahle, eyokuhlala lokunye okuthiyeneyo ikhwele ngesilinganiso sokwedlula okuyisithupha i-6.40% nxa ihlangene phakathi kwalinyanga lenyanga edluleyo. Kumbiko lwethu lenamuhla lolugantsha luthe njalo indingeko ezifanayo zikhwele ngesilinganiso sokwedlula ingxenye yekhulu i-54.49% kusukela ngomfumfu nyakenye kuze kufike linyanga. Umbiko lo uveza sobala ukuthi impilo iqhubeka isiba lukhuni kuZulu lanxa nje uhulumende esithi umnotho uyawusiba nganeno. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi ngobuningi babantu baya bayatshona phakathi kobuyanga lokulala bengadlanga lokuswela ischool fees lakho konke. Ngokuba le mali esidingakala ukuba umuntu aphile ngosuku ngosuku iyaveza kahle kamhlophe ukuthi sebebalutshwana bazakwazi ukuphila sekusele bona labana ababusayo abaphezulu. Uwonke wonke usecile phakathi kobuyanga obesabekayo njalo bazaqhubeka bengaphakathi kwalobu buyanga bengaphansi kwalobu buyanga kuze kube phakade. Nxa kungazange kwatshintsha ipolitiki yatshintsha i-economy yaba ngendlela engcono kulalokho eyikho khona. Asisakhulumi ngokuthi i-economy idala imisebenzi, le vele kayidali imisebenzi, kayidali mathuba emsebenzi, idala amathuba obuyanga, idala ubuyanga, igcwilisa abantu phakathi kobuyanga lendlala. Yikho esikubonayo lokho okukhitshwe yi-Zimstats kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe liyadilika kalivuki.
Uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi umnotho uya uthuthuka. Ungathini ngalokho?
Uma umnotho ukhula awukudingi uyakubona uza izinchina ikhala e-industry uzabona iminyango ivuleka eyama industry uzabona ama newspaper ebhala esithi sidinga abantu kule ndawo la kuliya ndawo uzabona ama classified awe newspaper ekhula esiba manengi osoma business bedinga izisebenzi konke lokho kakwenzakali i-economy ikhula emlonyeni yayo laba babusayo ikhula eku television bekhuluma ikhula ku radio bekhuluma ukuphuma kodwa phansi lapho abantu abaphila khona abadinga imisebenzi abadinga ukuthi i-economy ikhule iguqule impilo zabo kayikhuli i-economy iyadilika yilo iqiniso elikhona lokho kunye abakujoyo ipolitiki bayakampena njengoba phela nanku ukuya okhethweni bafuna ukufika besithi sesikhulise i-economy yabangaka ayikhulanga i-economy idilikile abantu akade besebenza sebephumile emsebenzini ilizwe linzima namhlanje kunalokho ekade likho khona izona
Ungasipha umzekeliso Ncube utsho izinto ezimbili ezintathu ukuthi zikhwele zisuka lapha zaya lapha
uzananzelela ukuthi izinto zonke abantu abazidinga usuku ngosuku usuka ngempupho uyeshukeleni uya kumahlamvu yesithebo konke kukhwelile ngalinganisa nje ungakhangela isinkwa sisanda kwedlula i-100 pond khathesi sesikhuluma ngesinkwa esiku-150 kwezinye indawo 160 kusiya ngokuthi uthenga ngaphi ithukela selisukela kubo 370 pond kanjalo ungakhangela yona leyo nto ngoba usukhangela ubunzima abantu abaphila ngaphansi kwabo kuya kutshela ukuthi kakho umuntu phakathi kwabaningi abedlula i-90% abaza kweneliswa ukuphila ngalezo zinto zisalela abalutshwana ababusayo bebayo abaqhubeka besidla bodwa ngakho ke lokho kudinga ukuthi kuthathe amanyathela aphangisayo ukuba kuguqulwe lesi simo abantu bengakapheli ngendlala
umnumzana efihlela Ncube ngohlanganiso ye National Consumer Rights Association umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela umnotho lokuthuthukisa impilo kaZulu Uyaxokozela kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngomnumzana Douglas Monzora kulabanye abacabangela ukuthi uMonzora wantshontsha izigidi eziyisithupha zamadola eZimbabwe i-$6 million yebandla. UGibbs Dube uyalandisa.
Sebebaningi abathi uMonzora waqambula imali yebandla leli Nesikhathi kulungiselelwa ukhetho onyakenye lokudinga ozangena esikhundleni sikamoyi uMorgan Tsvangirai. Omunye wabo umnumzana Kutsenai Mashumba otshaywe ngomvulo ngabatsha abakubandla leli uthi usebophisa abatsha laba.
I've reported my case to Zimbabwe Republic Police and the investigation are being carried out. Secondly, after that, I'm going to file a civil court against MDCT.
UMashumba uthi lokhu elilunga lebandla le-MDCT Hathi lokho kukhulunywa inkokheli yebandla leli ethi kudala wasuka.
I was appointed by Morgan Tsvangirai as a research officer working into his office until his demise. After his demise, I was also appointed or I inherited my position as a chief of protocol in Dr. Kupe's office, a position which I hold right now.
Uthi wakhathwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai ukuba asebenze e-ofisini yakhe. Wasetshonile wasengena e-ofisini kankosazana Thokozani Kuphe kulapho alokhu esebenza khona kodwa umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi uMashumba usenga ezimithiyo
uKutsanai Mashumba ayisilo lunga le-MDCT njalo kayisiso sichatshwa se-MDCT kumbe esika-Vice President uMama Kuphe ngumuntu osowaxotshwayo ebandleni ngezizathu thizeni eziningi nje eziku-constitution yeparty njalo lokho amanganyana akhe lawa atshoyo ukuthi yena uyisiqhatshwa sewawathatha wawasemthethandaba okuyilapho esizawadilizela khona lathi njengebandla asifisi nje ukutshona sichithe isikhathi ngawo lokho okokuthi watshaywa abantu engithanda ukuthi bakunanzelele ukuthi uMashumba wayevize onozindaba ezenza isiphathamandla se-MDCT ngakho abatsha bethu besiya kulo mhlangano we-press conference babesithi baya lalela isiphatha amandla sebandla oba bengakwazi ukuthi ngubani bathe sebebona ke ukuthi ngumashumba ozenza we MDCT bamisa ukuthi aqhubekele phambili ngalowo msebenzi wakhe ngoba engayisilo lunga le MDCT.
Udube uphinde wathi
umashumba nje uyatshengisa ukuthi kukhona akuthunyiweyo ukuthi akwenze ekuthini adilize ibandla. Ukucina kwakhe ku-politics as an official simazi ku-MDC 99 eyayikhokhelwa ngubaba uJob Sikhala yikho kokucina esacina umashumba elesikhundla ephathini ngakho ku-MDCT kazangabe lesikhundla ku-MDCT kazangabe yini ngakho asithandabuzi-ke ukuthi kungaba kukhona mhlawumbe thizeni okuvela kulona lolu luhlu lwabantu
kusenjalo. Umnumzana Sipet Musengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuswe esikhundleni sokukhokhela ibandla leZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba kayisilo lunga lebandla elibusayo. Utshengise umsakazo weStudio 7 amakhadi amabili aveza ukuba ulilunga lebandla leZANU-PF. Umnumzana George Jaramba isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uMusengezi kayisilo lunga lebandla leZANU-PF. Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Tafaswa Mugwadi ukukhela uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemikiwo kubandla leZANU-PF. Ababili laba kasibatholanga namuhla ukuze sizwe imbono yabo ngokuvezwe nguMusengezi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Live Dog lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika libiwa lihlela ukubeka eceleni izigidi ezidlula ikhulu zamadola $102 million yokuqinisa ukusebenzelana kwaleli lizwe lamazwe amanyana owe Association of South East Asia Nations. Lokhu kwethulwe ngumongameli Joe Biden welemelika emhlanganweni wekulenjini lamazwe alishumi abumba lomanyano ngolwesibili. Le mali ibikwa izasetshenziswa kunhlelo zezempilakahle ezokulungisisa umonakalo obangelwa yikuguquka komkhathi ezenotho kanye lezemfundo. Abameli bamankampani enkundleni zokuxhumana zobulenjini awe-TikTok, Snapchat ne-YouTube bamiswe phambi kwedala lesenethi bebuzisiswa ngokusebenza kwabo nokuthi umsebenzi wabo uphatha njani abantwana babesakhulayo. Nabameli laba bebedinga ukuba isiqiniseko sokuthi abakuphanyeka ezinkundleni zabo akudali monakalo ebantwaneni. Ingcweti zezempilakahle kwele Melika zicebisa ukubana uhlangothi olubona ngokuphasiswa kokusetshenziswa kwemithi elizweni oluyi-US Food and Drug Administration luvumele ukusetshenziswa kwejekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-Pfizer ebantwaneni abaleminyaka ephakathi kwemihlanu siya kwelishumi nanye 5 to 11 years. Kusukela mhla ka 25 Mfufu lapho abebuthi besithine intambo zombuso kwelesifane uzulu wasedolobheni le-Katun esigodleni salelo lizwe lokhu etshengisela ukuxhumana kwakhe nokungaphumi ezindlini ezitaladeni ubikwa bekubetha umoya amavinkili amaningi athengisa imithi anjengamafamasi abakumsebenzi wezencingo lezikolo lakho kube kuvaliwe.
Abanye abeZimbabwe abahlala kweleBotswana abakade besemkhosini wokunanza ilanga lokukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga eZANU-PF yimelika leBhilitane bathi ukungaqhubi kuhle komnotho weZimbabwe yikho okwenza bafohla babalekela emazweni angomakhelwane, kubika umqondisi Dube.
Abanye abeZimbabwe babuthene ngomvulo eofisini yommeli weZimbabwe leBotswana benanza usuku lwe-anti-sanctions day. Abanye abakhulume kulumbuthano abagoqala unkosikazi Grace Shumba bakhale ngobunzima bokuhlala kwelinye ilizwe bexoxa isimo esikhona ekhaya. Unkosikazi Shumba uthi kakhulu abesifazane bathwala nzima isikhathi behlukaniswe lemuli zabo njalo bephila benye lamaphepha ukuhlala kweleBotswana aqondileyo.
Fear of giving birth here, do medical checkups, especially at government hospitals, is haunting many Zimbabweans. Being generally without good resident status.
Abanye omama bayesaba ngisho lokubelethela kweleBotswana ngenxa yokuthi abalamvumo yokuhlala elizweni leli njalo sesiyehlukaniswe nemuli zethu. Konke lokhu kungenxa yezitheso zenotho ezethesa eleZimbabwe.
Amazwi la aphume njalo kwesinye isikhulumi inkosikazi Monica Muzuba othi babhekane lobunzima ngesikhathi beseqa umncele okungekho emthethweni.
We are living unpeaceful in diaspora or in foreign land because we won't be having proper documents to be there. That is why
asiphili kuhle ngoba kwezinye izikhathi asilamaphepha okuhlala emazweni la. Yikho sigcina sifohla imngcele okungekho emthethweni konke kungenxa yama-sanctions. Siyadlwengula, singomama sizama ukubuya emazweni, siyabulawa, sithelelwa imikhuhlane lokuzithwala singazimiselanga.
Iningi likhale ngokuthi liyafisa ukubuyela eZimbabwe engcono ngoba kungalula ukuphila kwelinye ilizwe. Bonke abakhulumileyo bayethese izitheso zomnotho omlando obaxotsha ekhaya ukuthi baphume bayedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe afana leBotswana, South Africa, United Kingdom kanye le-United States of America. Kusenjalo izikhulumi ezigoqela abameli bamazwe atshiyeneyo e-Afrika kanye le-Europe bagcizelele ukuthi izitheso zenotho ezetheswa eleZimbabwe ngamanye amazwe angentshonalanga kumele zesulwe. Umsekeli kaomele iZimbabwe kweleBotswana unkosikazi Margaret Rubalanganda uthi izitheso zenotho sezidale ukuthi iZimbabwe iwele ezikweledeni ezimalisayo njalo yehluleka ukuboleka imali kunhlanganiso ezifana le-International Monetary Fund, IMF, kanye le-World Bank. Umnumzana Sifas Chuma oyinhlanganiso ye-Diaspora National Policy Initiative obe ongomunye wezikhulumi uthi izitheso zenotho kumele zesulwe ngoba sezilimaza labamsulwa.
Ama-sanctions generally vele ayenzwa ele njongo kulabantu abathagethwe kumbe inhlanganiso ezithagethwe ombuso. But esesikukhangela eZimbabwe nxa sesikhangela 20 years later, umbuzo uthi impunzi eyayithiyiwe yiyo ebanjiweyo yini kumbe sokubanjwa umvundla.
Uchuma oqhubeke esithi uqakathekile ukuthi amazwe ayethisa iZimbabwe izitheso lezi ahlale phansi akhangele ukuthi lokhu esisuthisa inhloso yawo.
Njalo indlela lapha okuthiwe khona asondlela yemvundla yini ukuthi nsuku zonke kuzatshona kwanje umvundla impuzi itshona ikhuthakala ngoba ilendlela eziningi zokuthi ingabhoda ngalo ibhode ngayo. So ngezindlela injongo yakhona kuyadingakala ukuthi bayikhangelisise ukuthi are we meeting the objectives or so kuyi futile exercise nje esisele on paper but ku reality ayiselazithelo.
Ezinye izikhulumi kade zigoqela abameli bamazwe afana leKenya, Mozambique, Russia, Namibia, Zambia, Saharawi Republic kanye leSouth Africa. Ilanga lamhlaka 25 Mfumfu labe kwayinhlanganiso yeSADC njengosuku lokuzama ukufaka umfutha emazweni ayintshonalanga ukuthi kwesule izitheso zomnotho okuthiwa izwe ezibangela ukuhlupheka eZimbabwe. Kodwa kuleyinye imbono ethi ubhidla komnotho eZimbabwe kudalwa yilo ilizwe okufanele inkohlakalo kanye lokuphatha kwechapha imali kaZulu nguhulumende weZANU-PF lokungahlu niphi ilungelo loluntu. Iofisi yomeli wemelika eZimbabwe ihlala ikhuluma ukuthi izieso lezi azibekelanga ilizwe lonke kodwa siqondane lenye inkokheli yeZANU-PF lohulumende kanye lamankampani adlelana labo. Yikho kuhlelwa uluhlu lwamagama abantu abangaphansi kwezieso lezi olokuguqulwa mnyaka yonke kukhitshwa abanye kufakwa abanye. Abamelika leBhilithani lamanye amazwe aloluhlu lolu nje athi linkokheli yeZANU-PF le uhulumende ingavele lungise konke iqhube ukhetho olubalulekile sizokhitshwa lezo zijeziso. Ngingumqondisi tu kwendaba zesitudio 7 Sabon kweleBotswana.
Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.